so kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela.
Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki.
Akumangalisi lokho, akusiyonto ethusayo. Uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi.
Osakhulayo we-MDC Alliance uMakomborero Harusivishe ofunyanwe elecala lokuphehla uDlame kayele lokwala ukubotshwa uza kwetshwa namuhla. Ingcweti kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kutholakale abalitshumi lanye belo mkhuhlane lo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,934. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula kancane amahlanu 1,525. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,157. Abahlatshwe esibili bedlula amakhulu amane 453. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamatshumi amabili 123,454. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 22,056. Ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki. Inhlanganiso yezimtha ithi amalunga ayo asizafundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Inhlanganiso ye-PTUZ layo ithi amalunga ayo azakwenza ngokufanayo. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali elingana le-$520. Kodwa uhulumende ubatshele ngeviki edluleyo emhlanganweni abawenze lezinye izisebenzi ukuthi kalayo imali yokubakhwezela iholo ngesilinganiso abasifunayo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi bayalisekela inyathelo lababalisi.
Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke ihlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela, ngoba esikhathini esidlulileyo sike sabona imbiko ethize abadivelela kibo kuthi ekugcwaliseni lokho lokho abakukhulumile sibone engani kuba nzima kube sibona bebuyela emuva sesibona ezinye inhlanganiso zisithi kavasebenzeki labo kakuhle singazi ukuthi ke lokho esekubalayo kungaba liqiniso elingakanani.
Inkulumo elizenze lohulumende ngeviki edluleyo umayelana ngeholo aziphumanga lalutho likhangelela ukuhlangana nini njalo?
Sesizwe imbiko ethi uhulumende kumbe umqhatshi seqhubekele phambili wabhadala imali othi uyayikwanisa loba kungaso mali evunyelweneyo. Esikhathini esiningi zisebenza ngazake zale imali ebuyayo loba kungasiyo mali esiyabe siyinegoshethile. Esikukhangelele ukuthi nxa kuyikuthi izisebenzi zisaqhubekela phambili zifaka singathi i-pressure kumqhatshi, ingxenye inkulumo zingav uselelwa loba nini asikwazi okwamanje ukuthi bayabuthana nini laba bantu ukuze beqhubekele phambili ngama negotiations ehlulekileyo ukuphutshisa ke okade bekukhuluma. Akula muntu okwamanje owaziyo ukuthi ama negotiations lawa ke angaphutshisanga ke indaba kade besikhuluma aza qhubekela phambili nini. Okwamanje akula muntu ongasitshela ngakho. Sikwazi ukuthi umqha chise qhubekele phambili wathi loba inhlanganiso ezikhokhela ke ababalisi zalile seqhubekele phambili ke umqhatshi wafaka imali nale eholweni ingxenye nje bazayi bayiholile kupheleni kwenyanga ledlulileyo kumbe bazayihola kulinyanga ebuyayo njengoba behola ngeziqamu ngeziqamu. Kusobala ukuthi umqhatshi uyenza akufunayo ngokuthi phela nxa kuukuthi behlule yena kodwa umqhathi qhubekela phambili afake ayifunayo singathi kudelela ke kumbe uundermine ngesilungu ama processes e collective bargaining.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo obona ngezemfundo umnumzana Kane Mathema ngalolu daba. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uza kwetshwa namuhla kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa lipolisa. UHaruzivishe ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka efika kwengamatshumi amabili kumbe ukuhlawuliswa ifayindi kumbe etheswe konke kokubili. I-MDC Alliance iyakusola ukufunyanwa kwakhe lamacala la isithi imithethwandaba isetshenziswa libandla leZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ayo. Kodwa iZANU-PF kanye labakuhulumende bayakulandula lokhu. Siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi lokho akusiyontethusayo uhulumende lo siyamazi okubana impilo yakhe mdabuko wakhe usebenzisa amakhothi ukuthi elwise abantu abalwisana loncindezelo. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu obona uncindezelo kufuze ukuthi ebone ijele ngoba uhulumende the law, anyone ozaphakama elisana lobudlova, anyone ozakhuluma against imisgovernance, obvious uhulumende usebenzisa either amasotsha, usebenzisa uDlakela ukuchaya imilitia yakhe kumbe nisebenzisa amakhosi to silence. So kambona ukuthi kuyinto ethusayo bonke abantu abazithi konkona balwela abantu futhi bezitshela ukuthi as long as bengamkhiphanga uhulumende uzabafaka ejele ngoba ijele iyiphone yakhe amakhosi ase Cape Chat amakhosi asesetshenziswa to secure ama-political scores and kakhulu ikakhulu kulobabo sekhona embusweni uyathanda ukusebenzisa amakhosi ukuthi evalele labo bangavumelani laye. Ayisiyonto entsha bakusebenzisa even ngesikhathi sombhuqazwe ukuthi ungakhumbula ubaba uMasuku ufele ejele ewotshiwe kodwa ayikhothi imkhululile. So mbona ngazathi yinto engethusiyo yinto abantu bezimbabwe kufuze bebeyazi ukuthi it's either uhamba phandle uvala umlomo kumbe uhulumende lo uzakuvalela ejele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abanazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele vaccine. Zulu kandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMike Wabe ngo 8 Ntambama go Studio 7.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kukhangelelwe ukubangela ukuthi intengo yempahla ezichiyeneyo ezigoqela ukudla lokunye layo ikhuphuke. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela izolo. Kodwa intengo yedizili iloke iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77. Ipetulo ebiyi $109.17 isithengiswa nge-$112.96. Lokhu kusolwe zingcwethi ezihlaziya ezenotho ezithi intengo yamafutha ezimota kwamanye amazwe ikhwela kusiya ngomumo kodwa ibuye yehle. Kepha eZimbabwe zithi ikhwela njalo nje. Enye yalezingcwethi ngomnumzana Masimba Kuchera oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma-taxis nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi bayasebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa wentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Akusoze kubangele na ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele
njengoba ama-industry amaningi lapha esebenzisa amafutha lawa ikakhulu i-diesel uvame ukukhweza intengo yezinto ezitolweni. Ungananzelela uzabona ukuthi ku-production kusetshenziswa i-diesel eliningi kakhulu. Ku-transport siyakwazi ukuthi ololiwe khathesi kabasebenzi ngendlela esiyikhangelele ukuthi bengasebenza ngayo. So i-transport njalo uyabe usebenza i-diesel eliningi kakhulu. Wonke lawa ama-factors enza ukuthi intengo yama-products alapha eZimbabwe ibe phezulu kakhulu. Njalo ukukhwela kwentengo ye-diesel kakhulu wenza ukuthi intengo leyo layo iqonge ezitolweni ngoba ama-production costs ayabe e-high. Ayisiyo ntengo yama-goods kuphela, lokunye esikusebenzisayo okunjenge-airtime lamanye ama-services lawa siyababona njalo befuna ukukhweza labo ngoba bayabe sebenzisa i-diesel kuma-base stations abo. So uzaphambanisa sibili intuthuko ye-economy ikakhulu sivela kundaba le e-corona.
Wona amafutha ezimota la asetholakala lula yini lezi nsuku?
Ngingathi mina amafutha asetholakala sibili nxa kuyukuthi ule US dollar. Amagarage athengisa ngeZimbabwean dollar malutshwane kakhulu njalo khona ngale umagarage lawo amafutha ayabe engatholakali. Kodwa khathesi ngathi mina nxa ulayo i-US dollar esikwaziyo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe ngabala US dollar ngoba bahola uthola ama Zimbabwean dollars if you will yabe ikhona sivile njalo iyatholakala lula uyabe ungela ndwendwe into ziyazihamba kahle kodwa sokusithu ukuthi abantu abaningi abayabe befuna ukuthi bahambe kumbe benze ibusiness lawo base ndubekweni
umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lele South Africa asethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka ngamandla komkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ibandla leMDC Alliance liyakulandula ukuthi kulabasekeli balo abangamakhulu amane asebehlubuke kubandla leli eKwekwe baya kuzanu PF. So isikhathi sempiko yenu.
Ngibingelele msakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu obaba kaHemon eVictoria Falls. Ngilokudana mbijana ngesenzo sezanu PF. Sebe baqedile amalunga wonke ayedala leParliament abeMDC Alliance ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuphikiswa, ngenxa yokuthi bengakuthandi ukuboniswa indlela yokusebenza. Bakhiphile amadoda wonke akhethiweyo, amadoda wonke akhaliphileyo, amadoda wonke akade esebenza ngokuzinikela efisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke lisiya phambili. Amadoda wonke anjalo alombono njalo akhitshiwe, sibabonile bakhitshiwe. Masikhangela indoda yeBinga uDubeko Prince Dubeko, masikhangela otenda ibithi, lamanye amadoda amaningi engeke ngaqamba ngamabizo ngenxa ukuthi mangaqhubeka ngibaqamba bonke laba bantu phose ngaqetha isikhathi. Bese ngisizwa ubuhlungu kancane kulabo abanye bethu abangathi kabayizwisisi zanu PF, abangathi kababona okwenzakala elizweni leZimbabwe, kangazi kumbe ngabantu abakhuluma bengaphandle kangazi. Kodwa-ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi there is nothing engenziwa yibukhokheli maqondana lokurikholwa kwama-MPs bethu. Akade bekuzamile, bakuzamile, libonile, bake bahambe bakhothi, but indaba zabo zehlula zonke akade ziye emakhothi. Ikhothi ibhayasi kwamakhothi eZimbabwe wonke asengaphansi kwebandla lezanu PF.
Salvana Nivasaga Studio 7 siyalibingelela siyalijabulela ukulizwa lisasebenza lisasincedisa kakhulu ngezindaba eziliqiniso ezinhle ezizona ezenzakalayo ngempela ezizona njalo esizidingayo siyabonga lokuba lisaphephile kulolu bhubhani umdalo saligcinile mina basakazi beStudio 7 ngicela nongele imbuzele uma galela mafa ngicelani ukubuza ukuthi ubaba lo nxa elokube sithi iphathi yabantu iphathi yabantu kanti utsho bathi abantu thina kwamthwakazi sidiniwe ngabo MDC labo zanu ngoba thina kithi singabantu bakomthwakazi akulalutho oluguqukayo kithi loba yiNDC esembusweni loba yizanu abakwenzayo babuya ngapha komthwakazi phezulu zokhuluma ngezilonda zethu langokuhlukumezwa kwethu kodwa nxa sebekupower abakuboni kufanele ukuthi bengasenzela anything ngoba bengabe belezinkinga lebandla elibusayelwe zanu kodwa bale common ground yokuthi umuntu esindebeleni kumele afithizelwe phansi bonke amabandla lawa asebenza elandelana le green plan into abayihlelayo akula party elidwa ngumuntu wesishoneni engayenza eni nguquko emathebelelendi balwa ezabo izimpi bodwa bebe sebefika ngapha besisebenzise njengoba kwasetshenziswa amazipra esetshenziswa ukuthi kubalwe impi eyokuthi beqeda lapho bathathelwa amaplaza abo bathathelwa kokungokwabo bathathelwa even lezikhali zabo zasetshenziswa ukubulala futhi khonale emathebelelendi ibandla esizali supporter esilisekelayo sifuna ibandla elikhuluma ngenkululeko kamthwakazi only yilo ibandla lethu beyekele ukuba omagalela mafa bethi ibandla labantu beyekele ogawule ukube bekhuluma abadle besuthe bencedisane lababulali bethu sithi asingendawo lapho thina
Salbonani, salbonani ku studio 7 linjani ngaphila ngumpofu lokhulumayo nami ngifuna ukucwayisa nje la emabhasini uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyabuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokocela sendaba ngabe bethi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebeleleni ayikho so amabhasi lawo xa kutaza kuthiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eBlumt
njani basakazi abahle litshona njani lonke basakazi abahle abathandekayo hayi ngiphawule nje ngesikhathi sokuvumelana phendule ubaba lo omunye nje othi yena amadoda la ngabakhokheli be-opposition party ingani bayaphelelwa ikwenza entweni ezenzakalayo ngokuxotshwa kwabanye ama-ministers kulesikhathi sokuthi umuntu uyadideka ingqondo kodwa ngale qiniso ukuthi isombululo bazaba laso njengabakhokheli ukuthula kwabo akusukuthula kuphela kungabantu ababekwazi abakwenzayo uNkulunkulu uzakhuluma konke kuzalunga kuzahamba ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo izinto ezabezenzakala zonke kakhulu zombusazwe ezinye zenziwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe
lavo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yezulu lesikhukhula kwele Indonesia selikhwelela kumashumi amahlanu lanhlanu. Kubikwa sokule mihambuma engena kunkulungwane lenkulungwane kwele Iraq ngenxa yempi esile minyaka itshisa kulelo lizwe. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Omkhulu wamapolisa eMinneapolis uMnumzana Medaria Arradondo utshele umthethwandaba izolo ukuthi umsolwa owayelipolisa owetheswa icala lokubulala uGeorge Floyd uDerek Chauvin wephula umlayo wamapolisa ngokubandezela umoya phansi ngedolo entanyeni waze waphela umoya. U-Arradondo ungomunye wamapolisa asefakaze sithi kusobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd ekuthethweni kwaleli cala. Omunye ofakaze izolo njalo ngudokotela owamukela umufi esibhedlela yena otshele inkundla ukuthi uFloyd wafika evele esephelile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala njalo eyintatheli izindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware.
Esesikubonile so far engakutho ukuthi ikhona igama lesilungu labasebenzisayo ukuthi the law is an S, ukuthi umthetho ufana ledonki. Into eyisikholo engatshintshekiyo yikho lokho esesikubonile. UShovin wambulala uFloyd but ngoba kumele kulandele umthetho. That's why singena endaweni zonke lezo ukuthi sovuze ubuyofakazi 1 2 3, but ividiyo ikhona. UShovin wakhama uFloyd for 8 minutes 46 seconds, wamkhama waze wafa. Now nxa sokuthiwa ubulewe ngamanye ama-conditions ukuthi umzimba wakhe ubevelele heart problem ubelemvuzane ubevele gula ubethatha izidakamizwa, so kuyindlela umthetho ohamba ngayo ngoba kumele umsola la kanjani azivikele. But ke ubufakazi bukhona bugcwele ugcwele and okuhle ukuthi sesiphile esikhathini lapho wonke umuntu ule smartphone ule phone yakho norecorder ahlayisakaze into ayirecordile ahlayijikele ku WhatsApp athumela abantu singazama ukukhuluma sivimbe izinto siyele lale senze propaganda sizivikele kodwa umbiko yabusuphumile yikho kwenzakala ngo Floyd so unfortunately okudanisayo ikhona ukuthi usefile but umbulali wakhe ulokhu ephandle and uzama ukuzivikela ukuthi esululele icala aletheswayo
ngobufakazi osobethulwe ngabachuchisi ungathi amagqwetha omsolwa abhekane lomsebenzi onganani
umkhulu umsebenzi obhekane lamagqwetha kaShovin ngoba ubufakazi obukhona hayi ukukhulu kakhulu is video evidence ngama video from different angles ama video athathwa ngabantu abebukele ayisukuthi uShovin wabulawa emsamo sokuqhamuka izivideo ethethwe yiCCTV eShop ngeke into yenzakala abantu bebuka bekhona bonke bephandle so umsebenza womkhulu ekuzameni ukuthi ke bethi hayi akala cala yet sambona sonke lathi silapha nje Africa sambona enjalo emkhama 8 minutes zonke so kuzima uzisisa njalo ngendlela amaphosifitha asekulethe ngakhona alethe bufakazi bokuthi amapholisa boyi-4 bephula emgoqo efakiweyo yamapholisa ukuthi amele asebenze njani bephula kwaze kwafika esikhathini sokuthi bambulale so yonke into abayenzayo they always on the wrong side so sokumele amapholisa ke aqalise ukujustify ukweluleka ukuthi why benza njalo besephula amapholisa izifundiso abaziphiwe zona ukuthi nxa ufika lapho lama demonstrations nxa ufika lapho kulomphili zombopha khona lenzani bawephula ngono kyan and kodwa engicabanga ukuthi amagqwetha engakusebenzisa njengoba usisho ukuthi bazathi wayenatha izidakamiso mhlawumbe izo ezanjani ezamkhulelayo ngesikhathi esifudivele phansi ngumpholisa lokhana sokuyinto yokuthi ngumuntu omnyama njengoba kuthiwa wafona umnikazi wesitolo ayithenge khona wathiwa uthenge nge-tenzelas eyifeki kusho ukuthi umuntu lo wenza yini wenza izinto zokungeza so most probably vele ube yimali ayithethe uthengisena ama-drugs njalo njalo so yakha iprofile ukuthi they were dealing with this gebenga yikho basebenzisa lena violence but ngeke ukhame umuntu for 8 minutes umkhamela i-$20
umnumzana Simbarashe nembaware intatheli zindaba Uhlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi bayaphambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhala ngeholo eliphansi kusukela kuliviki osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe ofunyanwe elecala lokuphehla udlame kanye lelokwala ukubotshwa lipholisa uza kwetshwa namuhla Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezitolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.